Lokhu kuphume emhlanganweni owenzelwe eWashington DC izolo obuhlolisisa isimo sezombusazwe kweleZimbabwe njalo lokungenzakala sokwenziwe ukhetho. Umhlangano lo ubuqoqwe inhlanganiso ye-International Republican Institute lezinye inhlanganiso kweleMelika. Omunye walabo abakhulume emhlanganweni lo ngumnumzana Ipo Mandaza, umqondisi wenhlanganiso ye-Southern African Political and Economic Series Trust, othe ukuswelakala kogwalo lokuvota ngokunye okungenza ukuthi ukhetho lweZimbabwe lungaqhutshwa ngemfanelo. Ngakho-ke uthi abantu bachitha isikhathi ngokuvota kukhetho oluzayo. Ngibona engani ukuqhuba ukhetho kweleZimbabwe ukuchitha isikhathi. Khathesi nje ukhetho yinto yabantu abafuna ukubusa, hathi okumele kwenziwe nguZulu. Uthi okunye okuhluphayo yukuthi ibutho leZimbabwe lifuna ukungena kwezokhetho. Umugabe wehluleka ukulungisa konke okuhambelana lomuntu okumele athathe isikhundla sakhe. Wagcina esuswa esikhundleni libutho. Lokhu kusekelwe ngumnumzana Alex Magayisa owenza izifundo njalo esebenza kuhlanganiso ye-National Endowment for Democracy, othi ibutho kukhanya lisebenza lenhlangothi eziningi kweleZimbabwe lapho kungalandelwa khona imithetho.
When we talk about the military, we are also talking about the immigration, we are also talking about the Zimbabwe Revenue Authority, we are also talking about the chiefs.
Nxa ukhuluma ngokwenziwa libutho kumele sikhulume ngokwenzakala kuhlangothi lukahulumende kuleZimbabwe Revenue Authority njalo ngokwenzakala emthethwandaba. Kumele njalo sikhangele khonokho kusanda kutshelwa izinduna ukuthi akumelanga zingene kwezombusazwe. Umnumzana Thomas Hastings osaphethe isikhundla somqondisi wohlangothi lweMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe ole-US State Department uthi kulokunye okwenziwa kahle nguhulumende kamnumzana Emerson Mnangagwa loba nje kungakalungiswa okuningi okufiswa nguZulu ngesikhathi sokhetho.
We welcome many of the steps that the president has taken. He has welcomed international observers into the country, and the United States is taking advantage of that. But of course, we'll be looking at all of the actions surrounding the elections.
Siyakwamukela konke okwenziwa nguMongameli Mnangagwa. Sihlolisisa konke akwenzayo. Asikhangeli afisa ukukwenza kuphela, kodwa sihlolisisa okuthiyeneyo. Sihlolisisa ezokhetho lokunye okuthiyeneyo.
We'll be watching the actual results.
Uphinde wathi okuhlupha uZulu eZimbabwe yikungavezwa okusemthethweni kogwalo lokuvota ole-voters roll.
We've discussed the situation of the voters roll. Zimbabweans have been asking for the voters roll to be released in a format so that groups can compare it and make sure that there are no problems with it. To date, that hasn't been done. There will, of course, be the importance of free and fair access to the press for all political parties between now and the election.
Sike sakhuluma ngodaba lwe-voters roll. Abantu beZimbabwe sebekhulume kakhulu ngodaba lolu, ngakho bafuna ukubona okuphakathi kogwalo lolu lokuvota. Abantu lamalunga enhlanganiso yezizimele zodwa bafuna ukubona ukuthi okuphakathi ko-voters roll kuyini njalo kufihlwani. Abantu bakhala njalo ngokubalwa kwamavoti, bafuna ukubakwazi ukuthi kuza kwenziwa njani njengoba besazi ukuthi kuqala akuzange kuhambe kuhle. Abaqhuba ukhetho bathule zwi ngodaba lolu.
And then of course on election day itself, the matters of counting the votes and so on, those logistical arrangements are very important as well. So there's many aspects to it.
Umnumzana Handel Mlilo, isizalwane seZimbabwe esihlala kweleMelika, obesemhlanganweni lo uthi abantu besaba ukuthi ukhetho kalusuze luqhutshwe ngemfanelo lonyaka.
Khanye kwathi apha ekhaya election leza kayisoze lunge, khanye kwathi iZANU-PF izavuya irige futhi i-election le njengoba bebele gamanye. Angiziboni izinto zilunga njengoba zimele zilunge ukuthi kulele buye kuthiwa i-election njengoba besitsho.
Loba kunjalo umlilo uthi abantu akumelanga balahle ithemba.
Mine iZANU-PF wina abantu babesekwazi ukuthi bangayavota, bavote bebaningi bazawina kuphela. Into engitsho abantu bezibaba ukuthi lingesabi ukuyavota, hambani uyovota. Nxa besidlulezela basidlulezela kodwa sikwazi ukuthi savota.
Ngasenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zeZimbabwe Electoral Commission lezikahulumende ngokwethulwe emhlanganweni lo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, igama lami nguGibbs Dube.